kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga namhlanje sixoxa nodokotela Ruth Labote ingcweti kwezempilakahle njalo engumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalela ephalamente sicubungula okuphathelane le-COVID-19 siqale ngokumbuza ngendlelo zamanzi edolobheni lakobulawayo lapho sibona abantu beminingi ukuthi kungamemethekisa na igcikwane le-coronavirus
izinto ezinasezimbabwe sesekayo sezowakhipha irashoni yamanzi kuvanelekile ukulandela kona futhi besingala manzi abasikola besikhona ngoba siyifumana udabhiketho ngendlela i-covid njeisengayo la izinto leli liphela umasipala omasipalithi baaaaa ngenzayo nomasipala okukwenzela ukuthi aqhube la manzi ngoba khona kufanele ukuthi bekulala manzi bekungalethi eminye imikhuhlane enjengabokoweni
ye kodwa laphana nxa abantu belayina lapha esibholaneni besondelelana eduzane libona ingani okwama masks lokhu lokunye lama sanitizer kuyanceda yini njengoba abantu babe begudla kuyini abangakwenza
ama sanitizer abantu vela yenziwe ezimbabwe amaningi lesepa kuphela kahlesi ungageza ngesepa isibili ndayiyanceda then sisaba abantu ngihlezi bahlela ukuza izafini ifika mina ngokuqaba ukubhasisa nomini isize hanibeeqabaneni okuzakade ngokubhasela
ukhuluma ngamaphandleni lapha ubona ingani impiko yafika yini labantu emakhaya bayakwazi ukuthi sokule vaccine labo bengahlali waphumela egcekeni wathi lawe lake labuhlasela leli gcikwane le-coronavirus usunjani kathesi
wagula sibili kakhulu ngaphola ebathini ungaphola ucholile namhlasengijekile futhi-CCR nabokuzingela ephalane ngiphumelenegatiseuula abantu engijengahambe edubayi ngabuya ngathesa ngahlele into edubayina la
njalo akukho okunye ongakutsho ngalokhuyana okuthiwa ngesingisi ngama-long term effects ukuthi abantu bayisabela ukuthi mhlawumbe ingaletha ezinye njalo
izinzakuzwakala ukuthi nje ezimbabwe asika ngendlela lina sofa angaboni lutho yilokuyi-cost angasenziwe but nganidoleni le-asma ise ona le-ivili khona ngingabaguli i-covid sakwazi ukuthi ngale ngipeya aziova
leyo bekuyingxoxo nodokotela Ruth Labote ingcweti kwezempilakahle njalo engumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalela iphalamende asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami osithandekile mhlanga khonapha eWashington DC Thank you.